VOA Ndebele.
Ngali vuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 15 kulwezi 2019 nguChris Gande. Zindabeni zethu lamhlanje, ibandla le-MDC lichasisa izizathu zokungayanga edale lephalamende lapho kade kusethulwa uluhlu lwendleko zikahulumende ibhajethi.
Saphiwa umgoqo ukuthi umnangakwa ithina ngasimthathi njengomongameli wantshontsha ukhetho.
UZulu usechothoze imisebenzi yenkohlakalo athi yenziwa ngamabhanga kulandela imifanekiso yamaqubaquba emali entsha ebantwini makhaza, yena uZulu eyiswela emabhanga.
Abantu kazana bengalalutho, so kucacile nje ukuthi vele ngumkhuba osukhona elizweni ukuthi amabhenki aqhathe abantu babo phandle.
Lamhlanje sixoxa lezakhamizi zakoBulawayo ngemva kweminyaka emibili abebutho besuse umnumzana Robert Mugabe esihlalweni.
Kulobunzima kakhulu, abantu bayadubeka, abantu abenelisi ukuthola imali bathenge ukudla kulamithi ezibhedlela, odokotela bayakhathelwa, bayaxotshwa, amatitsha athi asenelisi ukuthi aye emsebenzini.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha kulo msakazi. Ibandla le-MDC lithi ukungabi khona kwamalunga alo edale lephalamende izolo kusethulwa uluhlu lwendleko zikahulumende i-budget ngumphathintambo obona ngenhlelo zemali umnumzana Mthuli Ncube kubangelwe ukuthi bahambe ukuyaphathisa ukungcwaba amalunga ebandla leli amabili eMaswingo leMarondera, njalo bamazisile usomlomo wedale umnumzana Jacob Mudenda ngalolu daba. Kubhubhe umnumzana Amire Takawira lomnumzana Paul Chikuni abemashonaland East ngesonto engozini yomgwaqo. Abanye bathi ibandla le-MDC liyekele ngabomu ukuya edale lephalamende ngoba lisithi alinanzi njengomkhokheli welizwe umongameli Emmerson Mnangagwa, yena obekhona kusethulwa li-budget. Kodwa unkosazana Thabita Khumalo okhokhela amalunga ebandla le-MDC njalo engumgcinihlalo waleli bandla ukhulu utshele usithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi ngempela bebengasoze bayekele ukududuza imuli ezilahlekelweyo. Kodwa lanxa kunjalo belokhu bengamnanzi umongameli Mnangagwa njengomkhokheli welizwe leZimbabwe.
Isizathu esimqoka njengebandla le-MDC okusenze singazisaya kubhajeti ukuthi sinabalandeli bethu ontanga abahlala eMashuwest eMarondera akade bebuye eHarare ngensonto bezeshiya umhlonitshwa uMateo, but sebebuyela besiye eMarondera babangene enkonzini yomgwaqo bebebathathu batshiywa ngababili. So kwasekusenzakala izolo ukuthi sasesaziswa izihlobo ukuthi sebanesinto babenza i-postmortem, so sebezabekwa namhlanje. So sasesixoxisana lo speaker samazi sikhathi sesingenele ludubu, so sesingigijimela ngaphi eMaswingo, omunye ubeke eMaswingo ita-echief omunye simbeke eMarondera. So zaxoxisana lo speaker ukuthi hayi kusasa sizazama ukuthi sigijime yathi siyexhasa. Ngase ngisenze njalo, sami lobela logwalo simtshengisa ngengozi le esifikile lombiko ukuthi bayabekwa kusasa. So akasanelisanga ukuyafika-ke ephalamenti.
Akunakwenza lokuthi lithi alimnanzi yini umongameli Mnangagwa njengomkhokheli welizwe ngoba belingaze lihambe lonke engabi khona osalayo.
Ungakhangela omunye ubebeke eMarondera, omunye ubebeke eMaswingo. So sidabulene phakathi ukuthi abanye basukele esidumbu eMarondera besiya kuthethivu, abanye basuke ngaphe Harare beyebeke lesi seMarondera. Ngoba into uyakwazi ukuthi phandle lapha kulezi nsuku izinto azibanga kuhle. imali lezo ukuthi ugcina abantu bephuphe ngesonto namhlanje lesini yonke libagcinile libaphekela ukuthi imali zangkhona ziko ngento yokudla kangkhona kakhulu
kodwa kungayisikho lokho vele izahamba yini edalela eParliament
kakhulu into ekhona ukuthi thina njengebandla leMDC saphiwa umugogo ukuthi umnangagwa thina kasimthathi njengomongameli wantshontsha ukhetho so umgogo lo thina njengabameli bephalamende asinamandla ukuthi siwuntshintshe but kumele siwufeze lanxa kuwukuthi bekungasamba lo mkhosi lowo mubi kangaka besizangena sibile ephalamende athi angangena ngamsukumele benza abakwenzayo loko sizokutshintshe lutho sisebenza lo zulu asizo sithi kulo mkhosi omubi kanga abantwana ababili bebhubhe engozini yomgwaqo besiyachiya ummeli wephalamende bahambe bayebekwa kuzwelakale nje abameli bephalamende ukuthi baxhasele abantwana hhayi lezo linzingeke zangena kumele sihloniphe abantwana laba ngokusebenza abawenzayo mkhulu imigwaqo le yonakele imigwaqo yelizwe lethu so kumele lathi sibahloniphe sibabonga ngomsebenzi omkhulu abasenzela wona ukuthi sifeze umsebenzi abakuthuma wona ephalamende njengento ekhona ngeyokuthi bekulilanga lokuthi uminister we-finance akhulume akulobileyo lezimali azihazileyo kuma-ministries bekungayisilo langa ukuthi sixoxisane isizathatha bese sithiwa amabhuku akhona bese siwacubungula ukuthi akade i-answered yabi khona usukhangele ukuthi khona akade kusho yikho okubhalwe ebhukwini yini besingena ku-committee stage lapho esihlala khona manje sesicacada ukuthi lapha wathi kanti ngani lapha kunje lapha kwathi napha kunje namhlanje ube ngumuntu nje owezivalela ibhuku nje bekungaxoxiswana ebengabuzwa mbuzo ngoba imibuzo yonke esayibuza ku-pre-budget e-Victoria Falls.
Alo-ke ngunkosazana Thabita Khumalo okhokhela amalunga ebandla le-MDC edalela ephalamende njalo engumgcinisihlalo webandla le-MDC ubexoxa ecingeni lesithandekile mhlanga we-Studio 7 eseGwanda. Uzulu usethothoze imisebenzi yenkohlakalo athi yenziwa ngamabhanga kulandela imbiko yebhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank elazise izolo ukuthi abantu ababili ababonakale emfanekisweni belamaqubaquba emali entsha kuleviki yona isanda kwethulwa bebeyithethe emabhanga amabili ngamunye ebalisa i-EcoBank le-CBZ. Embikweni wakhe usibalukhulu we-RBZ umnumzana John Manguja uthe i-CBZ yanikeza oyedwa i-$44,000 kwathi i-EcoBank yona yapha omunye i-$15,000. Ibhanga elikhulu lelizwe liqale ukuphenya lolu daba ngemva kokusabalala kwemfanekiso ebiveza abantu laba belenqwaba yemali. Okuthukuthelise uZulu lebhanga leli ukuthi imali le ibisanda kwethulwa ingakafinyelelwa ngabaningi kanti njalo lamabhanga abesipha umuntu ngamunye amadola aphansi kwalikhulu ngelanga ngamunye. UManguja uthi udaba lolu solungenelwe ngamapholisa. Uxwayise amabhanga ukuthi abazatholakala besephula umthetho ngalindlela bazajeziswa lukhuni. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo kaZulu wesigaba seMandebeleni eyebhejuli kaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena othi udaba lolu luveza sobala imisebenzi yenkohlakalo eyenziwa iziphathamandla zamabhanga kanye lezikahulumende.
Angiboni ukuthi kungathiwa yinto emangalisayo leyo ikakhulu uma sikhangela ukuthi imali ene vele ungavuka ekuseni kulabantu abahlezi bele cash osiphatheleni abantu kazana bengalalutho so kucacile nje ukuthi vele ngumkhuba osukhona elizweni ukuthi amabhenki aqhathe abantu babo phandle abangosiphatheleni so mbona ngazathi labo njengabantu ababe nomnyama kumbeni yikuphonguthini okulahlisa abantu kodwa angiboni ukuthi kwathiwa yinto emangalisa elizweni sokuyinhlala yenzalelo
kungaba ngabamabhanga kumbe ngabezombusazwe kumbe basebenza ndawonye isigebengu bonke bahlangene
kungaba nzima ukuthi abamabhanga bekwenze abombusazwe bengalasandla bekwekele kuphile iminyaka yonke leyi. Phela ayishiyo ukuthi into eqalisayo le into esileminyaka eminingi kakhulu. Kuphosa kube kulingane nokuganga kweZimbabwe uhulumeni wangkhona. Sokangikhona ukuthi singathini kwenziwa ngabamabhanga miners abazombosazi bakwenza bendawonye.
Abantu laba abatholakale belemali eningi kakhulu, lo owe 44,000 kanye lalo owe 15,000. Ubona ngani ngabantu nje ekade bezithathele imali yabo emabhanga singazi ukuthi bayithole ngandlela bani kumbe ngosiphathelene?
Obviously akula umuntu ongaba le mali engako engasiyo siphathelene. Ongabe kuvamile ukuthi bangabe bengosiphathelene leli bengathi bengabantu abakholekthisi lalabo abaphethe amandla. Kodwa akula muntu kanjani ongathatha imali yona leyo. And ungakunanzelela uma besitsho abantu bathi abakwenza ikakhulu abaningi either ngabantwana balaba abaphetheyo kumbeni babaphetheyo through abantu babo.
Njengoba ibhanga elikhulu lisithi lizawajezisa lawa mabhanga lalabo bantu, singabona mhlawumbe uphela yini lomkhuba?
Awusoze uphele mahlayana, umkhuba vele usulempani. Kasiyo nto phela esingathini kukaningi vele ukuthi anti uyakhumbula ukuthi umongameli laye kuke wathi oluswazi olulesawude kodwa sikalubona ukuthi luyenzani uswazi lwangkhona. So kuningi okuthiwoyo kodwa amazwi maningi kodwa izenzokazikho.
Mhlawumbe yilo selubhula lapha njengoba ibhanga elikhulu lisithi bazajeziswa.
Hayi unzima engxenye ukuthi abanye bethu sesalahlekelwa lithemba ngalo mbusazwe kodwa kangikhole ukuthi lukhona lona swazi lolo kumbe ngizafalwabhula ngoba uthi emtyabeni uzavula ekhaya.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo, isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo likaZulu wesigaba seMandebeleni eBeju likaZulu obexoxa lo Ntungameli Nkomo weStudio 7 ecingweni ekwobulawayo. Ngemva kokususwa kwamnumzana Robert Mugabe esihlalweni ngomnyaka ka-2017, iningi seliqathanisa umbuso wakhe lo wakathesi ukamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba iningi selithwele nzima. Intatheli zindaba yeStudio 7 ubathabile Masuku ubhodabhode endaweni ezijiyeneyo edolobheni lakoBulawayo wasethulela udaba olulandelayo.
Abanye babuye bathi mhlawumbe uhulumende kaMgabe wayengcono kulalo okhona manje. Omunye wabatsho njalo ngumnumzana Effort Ncube owenhlanganiso yamalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association.
Isimo selizwe lokhe kwangena lo hulumende okhona siyethusa kakhulu, ikakhulu kwezokudla, kwezokuphila nje okosuku ngosuku. Isinkwa sisakhwela, kwakhwela isepa, kwakhwela yonke into, kwakhwela i-electricity, kwakhwela amahlamvu etiye, kwakhwela lona ishukela. Akulanto ethengekayo. Ngakho-ke emuntwini weZimbabwe wayekhangelela ukuthi kuzoba le nguquko, wethuke kakhulu ngokuba impilo ibuhlungu ngendlela edlula lokho esasilakho esasiphila ngaphansi kwakho ngaphansi kwaMgabe.
Umnumzana Thembelani Dube ongumbalisi uthi eminyakeni le emibili kuningi osekuguqukile, impilo kuZulu isinzima ngamandla.
Ngo-2017 abantu bebeleholo kade lithenga izinto bezithengeka, kathesi abantu kabasaholi izinto kasathengeki. Ngo-2017 imchovi ibichiphile, abantu begada santando, kathesi abantu sebegcwele emabhasini atshone layinelwe. Nxa sesikhangela ukuthi generally nje in terms of i-atmosphere abantu lapha babenganithwa balokwesaba ngabo-2017 kusiyale muva, kathesi abantu bayakhuluma bekhululekile, esingasho ukuthi into enhle. Kodwa-ke generally impilo isinzima, ezibhedlela kakusela amadokotela, ezibhedlela kakula mithi, izisebenzi zizondile phandle la.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, uthi umumo okhona manje elizweni ayisiwo abantu ababe ukhangelele kuhulumende omutsha.
Sibona abantu begcwala ezitaladeni bekokotsha cha umpululu besithi hayi ke sozaba le temp into sizaguquka wonke umuntu wayekhangelele inhlala kahle izinto seziyaqonda zithi nta kube lobunandi elochakulo luje elizweni akela namhlanje kulobunzima kakhulu abantu bayadubeka abandabene lisu ukuthola imali bathenga ukudla kula mithe ezibhedlela odokotela bayakhahlelwa bayaxotshwa amateacher athasene lisu ukuthi ayemsebenzini.
Unkosikazi Barbara Thanyanyiwa, isikhulumi sohlangothi lwabesifazane ebandleni le-MDC, uthi abantu bavele baqilwa kukhetho.
Before 2017, isinkwa sasisithenga dollar for two, sibona isinkwa sesingama-$15, khona abantu bahola ama-$100. Sibona ukuthi imali yethu yayi-US dollar, kodwa kwathi kungena i-government le entsha, i-US dollar yakhitshwa, izimali zasala zingama-bond. Okuyikuqilibezela kakhulu ebantwini. Sabona njalo ukulethwa kwe 2% tax okuyinto enzima kakhulu ukuthi lo gogo sekhaya kosikhobokhobo kona la ngazo athenge uyatexwa.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Charity Nxumalo uthi umehluko okhona nje ngamabhasi.
Ngesikhathi kusiba lo hulumende lo omutsha besicabanga ukuthi kwesinye isikhathi kuzoba lo mehluko. Hayi, amnamboni mehluko kumbe wamabhasi yiwo ngaba umehluko, kodwa hayi bakithi sithwele nzima. Wona amabhasi singagada njani singadlanga.
Iningi labantu liveze ukuba eminyakeni le embili uhulumende omutsha ebusa impilo kaZulu ikhanye isiba nzima ngamandla, kungakhathalekile ukuthi uyasebenza loba hatshi. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama phambilini komkhosi wokugcoba izifundi zeLupane University eseziphuthe izifundo, abesengena umhlangano wamakhansili we-Urban Councils Association of Zimbabwe lamhlanje. Onke waba ngumphathintambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo uthi ulobufakazi bokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa usefuna ukufaka unkosikazi Joyce Mduru abe ngumsekeli wakhe. Okwamanje ke asilaleleni ke amazwi enu lina balaleli bethu eliwathumele nge-WhatsApp.
Salibonani bantu be-Studio 7 kanye labalaleli abahle. Mina igama ebizwe lami ngisiba ngumuzi. Lapha nje indaba nje asiboni ngasolinye. Kambe ungathi ungubaba ubulokhu zala abantwana, ubabona abantwana besiyakhulela ngaphandle kweguma lakho, uzala abantwana bayekhulela ngaphandle kwegama lakho. Why ungahlali phansi uzibuze ukuthi kanti mina ngabe ngizala abantwana kodwa nanoma ngingakabatshayela ihlahla bayaphuma baye komakhelwane, kanti ngangabe kwenziwa yini? Ungabi lo mntwana ohlala ahlale uze uye emtshayela ihlahla. Lokungabantwana nje kusesekuncane okungakafuni lokutshayela ihlahla ukubone sokugcwala kumbobo bomakhelwane. Ayo, uyabona ma ungumzali kumele uzibuze lawo makhwesini kwanti kanti kungani. Uzinuka amakhwapha nje uzuzibukela esibukweni ukuthi kanti mina ngubaba onjani engizala abantwana bekhulela kwamanye amaguma bengakhuleli kimi. Ngiyabonga balaleli kanye labo msakazo.
Umende wezamu-PF usehlulekile okwamagama. Kathesi uthi ufaka imali entsha, imali lamhlanje bekungabonakali. Uthi uzama uqeda uthuvo lwekusilela kwemali. Kanti khonapho osiphatheleni bangabi ngoba babethela imali enye ngokwamagama entsha ikhanya ukuthi ivela e-Reserve Bank of Zimbabwe. Nxa evele sekhuleka ukukhontrola lokhu ulethwa ukudlala ingqondo zabantu. Ha, uyanyanyisa lo hulumende, uyadanisa sibizwa kuyinzima. awugawule labo kungumana njengabantu abadala angazi ukuthi umuntu engamunye ivele lezamsiva kuhle kuphambana ingqondo egcine ngasakwazi okuhle nekulu ngoba konke okwenziwa izamsiva okubi yena uthi kuhle uyabuka konke ophuthi bakhuluma ngesiyabi kathesi bancoma ukuthi amadokotela kalahlwe kacotshe umsebenzi becotha umsebenzi bona besithi abakhwezela imali ama-working conditions abo kabe kahle kodwa ukhulume nje wakhona uyabaxoti ngapho ukuthi hhayi ngizisele ukukhuluma nabo ukukhulumisana nabo ukukhulumisana nabo phanabo odokotela imali babuyele emsebenzini nxazuyehlulekile zanupiefu sarenda uchiyele abanye ngoba kwehlule lokhu awusakukwanisa ngidlola kancane batha ngibhathe engelamkhono qiniso sadubeka sunkulunkulu kasizweni ibandla lezanupiefu lichabalale liphume liphele singaliboni futhi ngoba inkinga yonke esihlangana layo it is because of zanupiefu akula nkinga ukuthi kube ama-sanctions ama-sanctions yi-propaganda yaba beyisebenzisa kuphela kodwa-ke iqiniso elikhona ngelokuthi izanupiefu yehlulekile mpela
Mthokazi omuhle silibingelela lonke ku-Studio 7 sithi siyabonga ukuthi lisiphathela izindaba ezimnandi kangaka ngisendabeni yokuxotshwa kwamadokotela ukuxotshwa kwamadokotela lokhu ngiyamangala nxa ngisizwa lo ujaha okuthiwa nguphuthi okuthiwa ngummeli wephalamende wemangwe othi yena amadokotela aphambanisene baphambaniseni nxa umntwana ekhala esithi ulambile kanti wena uwenzani umnikani umqhubela inyoka uthi kabamba inyoka yena elambile lokhu kuncindezelo okwedlula kwamakhiwa lokhu njalo uphuthi siyakwazi ukuthi uhlabelela isapha yakhe uright ahlabelele ukuthi izanu imenze umuntu ozwayo ngoba uthengisa abantu bakibo ngoba ngeke ukuthi uthi amadokotela aphambanise wena umntana konxa ebuye esithi baba kakula sinkwe ku-bread bean uwenzani uyefaka inyoka ukuthi nxa evula athole inyoka ukwenzela ukuthi angasayifuna futhi ukuthi ayevula i-bread bean ayisikho lokho okukhulunywa ngophuthi lokhu ulahleke waphindwa uyakhanya ukuthi uhlabelela izanu nxa esidla kuzanu kathule angakhuluma into ezifileyo kufile lokhu akukhulumayo
lishona njani ngivuka njani basakazi ngumpangazika ehaburoni bakithi ngitshisekile kakhulu ke ngithi ngiyaphendula uhlelo lwayizolo ntambama ngaze ngayadlela imali yami i-voicemail bengikhathazeka ngoba ugawule gawule nxa ule ndlebe yemuli yakho umakhumalo ukhuluma amagama aqatha siyazwayo ukuthi kanti sibili wena abantu becholojo lanxa ukuthi ungusebenzele ukuthi kuthiwe yi-active member ngiyakwazi ukuthi usebenzi umsebenzi onzima sibili umsebenzi owuthunywe libandla lakho ukuthi ukhuluma amanga ulivikele kodwa kunzima ukuvika into enje ngoba bonke abantu bakwamthwakazi bonke labahloleni bonke sebekwazi ukuthi umbulali umbulali welizwe lakho yikho kunzima ukumvikela fona ukuthi uzamvikela umtini vele uyasaziwa lokuyimela nje lukhona ijaha lo weplant lo udinga umuzi uyimele waze wagcina enikwa isikhundla sokuformation ancela umele khonokho kodwa sokusani le into izamshiya kashana le yabonga
salibonani ku-Studio 7 ngegama lami nguvusi muzi ngindebela isifomo ye hhayi seza mpela ukuthi likhuluma ngendaba zasekhaya lapho lami ngicela ukuthi ngiphawule nje kancane ngohlupho olukhona lapho uhlupho olukhona kahle kahle ubaba lo ugawule ngihlala ngumuzwa ekhuluma nje lapha emsakazweni kodwa into engibonayo ukuthi umuntu uma esephaka ephakathi nakwalokho iphathi yabe ephakathi nakwayo angeke etshe ukuthi imbi ngoba uyabe sesaba ukuthi bazamsola kumele ukuthi ngikhona alwele lokhu awucabanga ukuthi ngikhona i-government yakhe i-right kanti siyabona ukuthi ngikhona kahle kahle labo abantu bayehluleyo so ngokubona kwami mina ngiyabona ukuthi i-government ekamnangwakho umnangwakho uyehluleka mpela maybe mhlawumbe umbuso ka-Robert Mugabe ungcono kakhulu lo kamnangwakho okwamanje khona sokuwesi akulamanzi kobulawayo laphana i-electric abantu sebepheka ngomlilo sungathi kambe ilizwe leleli so
kahle kahle ngokuhamba kwesikhathi ngiyabona into khona mangabe izinto zomuhamba kwesikhathi mazingalunga yena lokuba abahlale ekhuluma ugawule lona ngumuntu ozabe sithi ilizwe selilungile egcine sebaleka esecala abantu bazambopha nxa uthini uvukela igovernment yakhe so ngiyabonga kakhulu la meeting phawule ngokubona kwami uhlupho mpela lukhona mpela ekhaya akulantshinto esithi kwangena lo muntu yalo kuba wesi kakhulu wesi
Siyabonga ke abalaleli bethu abasithumele imilayezelo yabo nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Siyabonga.
Ye inkokheli yakhona yimi ucomrade Innocent Luchucha Kundibali. Yimi ucommander in chief, yimi upresident weZimbabwe Economic Freedom Fighters. I think ungathi uyakhangela emuva lapha ngike ngagijimisana lo mdala engakaphumi lapha.
Uxolo balaleli, ibandla le Economic Freedom Fighters kumbe EFF ele South Africa libandla elikhangelelwe njengebandla elibamba uhulumende walelo lizwe ngamandla ukuthi alandele izifiso zikaZulu. Lokhu sokudale ukuba amazwe ambala aqoqela eZimbabwe abe lebandla elilenhloso ezifanayo libe legama lalo elithiwa yi-EFF. Silengxoxo lomkhokheli weZimbabwe EFF kumbe ucommander in chief umnumzana Innocent Luchucha Gagu Ndibali.
Ye inkokheli yakhona yimi ucomrade Innocent Luchucha Gagu Ndibali. Yimi ucommander in chief, yimi upresident weZimbabwe Economic Freedom Fighters. I think ungathi uyakhangela emuva lapha ngike ngagijimisana lo mdala engakaphumi lapha emuva lapha ngisiya lontsha iZimbabwe Economic Freedom Fighters ekhaya. Lapho abathe khona mina kade ngingavunyela ukwenza khonoko kodwa kuyikuthi mina ngisiza lona seZimbabwe. So yikho okuqalise khona inhlanganiso yethu.
Like laba lo mhlangano omkhulu yini iCongress okukhetha inkokheli kumbe khona liza kwenza lo?
Inkona siza kwenza lokhu kodwa at the moment silayo interim leadership. As I have already said ukuthi uleader wakhona nguInnocent Ndibali, u-deputy leader nguXolani Chuma, u-deputy leader wesitho ngucomrade Farai Khunatsagumbo, u-secretary general nguSipho Senkosi Machokomela Balule, then u-treasurer general wethu nguBimbayi Chipunga, and wakhona nje abaningi labo national organizing secretary bethu uKhumlani Swanda labanye nje abaningi abakuma structures. So we are actually preparing for a conference eyabikhona eSouth Africa just before iNational People's Assembly ye-EFF yeSouth Africa njengoba lathi singamalunga ayinvayithiweyo ukuthi siyebakhona kulokho kuma-elections awe-EFF yeSouth Africa.
Sizwa kuthiwa uzahlangana lomkhokheli we-EFF yena ngokwakhe. Ungasitshela ukuthi kuliqiniso lo?
Kungaba liqiniso nxa kuyukuthi kutsho ukuthi mina ngiyabe ngikhona ku-elective congress yabo abalayo okuthiwa i-National People's Assembly ekhona between mhlaka 13 and 17 December. Ye ngiyabe ngikhona, so kuliqiniso ukuthi sizadibana khonaphana lo mkhokheli. Kodwa kade singakalungisi uhlelo lokuthi sibe le one-to-one meeting ngoba silamalunga amaningi ama-EFF amore than 11 avela kuma-African countries amaningi. And uzathola ukuthi mina lapho kunhlanganiso ye-EFF across Africa ngumuntu vele onguye ongu-coordinator wama-structures wonke awe-EFF across Africa.
Hello ke ngumnumzana Innocent Luchucha Gagu Ndibali umkhokheli kumbe ucommander in chief weZimbabwe EFF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseBhilitane. isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele inhloko zendaba. Ibandla leMDC lichasise izizathu zokungayi edalela eParliamente lapho kade kusethulwa uluhlu lwendleko zikahulumende ibudget. UZulu secothoze imisebenzi yenkohlakalo athi yenziwa ngamabhanga. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, sidibaneni njalo ngo-7:30 ntambama kumbe ekuseni ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, libe losuku oluhle.